Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 kuNcwabakazi 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
oyedwa udatshulwe ikhanda kodwa uyaphila, abesifazana bachayo umzimba wonke, bese kusithi oyedwa uTony Rutito ongumongameli weZimbabwe Online Content Creators ukhitshwe izinyo.
Ivandla leCitizens Coalition for Change lithi intathela izindaba ezine ebezizothathwa okwenzakala emhlanganweni werali yaleli bandla eGokwe, zihlaselwe njalo zachaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF.
Namuhla bebebopha erenkini othiwa MTN ephakathi kwegoli. Kuzabe kulokho kubotshwana kusiya phambili, ngoba njengoba sekwaba lali inkulumo yokuthi abantu bokuza kumele babuyele emakibo.
Amapholisa eJohannesburg kwele South Africa namhla asungule umkhankaso wokubopha abantu bokuza labathengisa impahla ngokungekho emthethweni. Ukusilela kwababalisi esigabeni seMathebelele North yikho kubikwa kubangela ukuba impumela imhloliso kaGrade 7 yabafunda ezikolo eziningi zemaphandleni kulumango iqhubeke isiba ngezinga eliphansi kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ivandla leCitizens Coalition for Change lithi intathela izindaba ezine ebezizothapha okwenzakala emhlanganweni werali yaleli bandla eGokwe eKabuyuni zihlaselwe njalo zachaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF abazame ukuvimbela umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhulume kulumbuthane. Loba enkundleni yakhe yeTwitter, uNkosazana Fatsai Mahere oyisikhulumeli se-CCC uthe intathela izindaba lezi zibalisa uTongaimo nje, Pelagria Mpurwa, Chelsea Mashaya Mombe, Lotineo Mutsitso ophume izinyo kulolu hlakela. UNkosazana Mahere usole kakhulu lesi sehlakalo esithi kwephulwa ilungelo loluntu kanye lesisekelo sombuso esivumela amabandla ukuthi akhankase. UMnumzana Leo Monente, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo entathela izindaba eYoung Journalists Association, uthi baphakathi kwemizamo yokuphathisa intathela izindaba lezi njalo ezinye zazo ngamalunga alinhlanganiso.
Njengeyotsha sidabuke kakhulu ngokwenzakele eGokwe namhla, lapho intathela izindaba ezine zihlaselwe ngamalunga acatshangelwa ukuthi ngawezanu-PF. Kubikwa amalunga la ebezama ukuvimba umhlangano weCitizens Coalition for Change obukhonale, acina esechaya lentathela izindaba lezi. Intathela izindaba lezi zilokhu zisegokwe, asikafonelani kodwa lokhu sijikelana imilayezo ama-text. Ukhanya sebengcono, oyedwa udatshulwe ikhanda kodwa uyaphila, abesifazana abangamankazana amancane kakhulu bachayo umzimba wonke, kodwa labo bayaphila. Bese kusithi oyedwa uTony Rutito ongumongameli weZimbabwe Online Content Creators ukhitshwe izinyo. Izinto esingazikhayelelanga elizweni elithi lona selile minyaka engamachumi lambili kazibuse, ilizwe elithi liqakathekisa umbuso kaZulu, lokhu uhle utshengisele ukuthi akula kuqakathekisa kwakhona.
Kuyini elizakwenza ngalolu daba ukubona ukuthi akwenzakali futhi?
Sikhangelele ukuthi amapholisa azadinga abophe amalunga la acatshangelwa ukuthi ngawezanu-PF. Ibandla leZANU-PF ungatholakala ukuthi ngamalunga alo, sikhangelele ukuthi bexolise labo bekhuthaze amapholisa ukuthi ebophe laba bantu.
Liphathisa ngani njengenhlanganiso ezinye intathela izindaba eseziqondane lalokho?
Ukuqala esizakwenza ukuhlala phansi lentathe izindaba lezi ababili ngamalunga eyoja and then abanye laba ngamalunga eZimbabwe online content creators kodwa nje ngentathe izindaba sibamba ndawonye okunye esizakwenza ikuba khuthaza ukuthi behambe ku mental evaluation counseling sibili ngoba sesananzelela ukuthi intathe izindaba ezihlukunyezwa kaningi kaningi elizweni lethu aziyi kuma counseling la kulabantu esisebenza labo kuhlelo lolu abayabemele labo ukubanceda amagqwetha ama journalist asisebenza ndawonye njalo sizawubona ngemva kokuhlala nabo sizo ukuthi bona bafunani ngoba thina esingabe sikufuna njengenhlanganiso nalokho abayabekufuna bona bezimele kungabe kuchiyena kodwa sizazama ngazo zonke indlela ukukhuluma lapho ngenxa yokuthi iZimbabwe lizwe elinganilini lihlukumeza kakhulu intathelo izindaba inhlanganiso zonke ezintathelo izindaba zandise ukumela intathelo izindaba ezingamalunga azo le ntathelo izindaba eziyabe zizimele zodwa akulani ukuthi umuntu asikho member eyoja sihle siyeqethina sithi hayi ngomnye wethu njengalokho esikwenzile uThoniyo loThongai ngamalunga ezokho kodwa simalabo ngoba umsebenzi abawenzayo lathi yiwo siwenzayo ngelanga kusehlela mina lokho labo yibo abazabe bephambili besola okuyabe kwenzakala kimi sifisa ukubona iZimbabwe Republic Police isebenza ngamandla isebenza ingela kwethuselwa idinga abantu laba abachaye intathelo izindaba lezi iphinda ibabophe njalo sikhayelele ukuthi izana uPF yona ngokwayo izakhuluma ngakho lokho ixolise ngakho lokho ngoba nxa kungamalungelo ayo siya kukhetho lika 2023 kuyabe kusoleka kakhulu sebe sifuna labo betsho ukuthi lokho abakuthakazele
lo ngumnamzana Leo Monente isiphathamandla senhlanganiso ye Young Journalists Association of Zimbabwe obexoxa ecingweni le Studio 7 asenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla zebandla lezano PF ngalolu daba kodwa ikhuluma lomsakazo weStudio 7 izolo wabona ngokwethulwa kwembiko kuleli bandla umnumzana Thafazwa Magwadi uphikile ukuthi ibandla lakhe liyahlukuluza amalunga eCCC ngemva kokuqhamuka kwesehlakalo phose esifanayo. Amapolisa aweJohannesburg wele South Africa namhla asungule umkhankaso wokubopha abantu bokuza labathengisa impahla ngokungekho emthethweni. Abenhlanganiso zamalungelo abadabuka eZimbabwe bathi amapolisa abophe abangalamaphepha aqondileyo labaphila ngokuthengisa kodwa bengalamvumo yokuqhuba lomsebenzi. Akwaziwa ukuba abophe abantu abangaki abadabuka eZimbabwe. Okwamanje bonke ababothiweyo basenkambeni yamapolisa eJohannesburg Central Police Station. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labakhokheli bamapolisa njalo labo hlangothi lwendaba zasekhaya olubona ngokulungiswa kwamaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa. Umnumzana Ngqabutho Mabena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba bathwele nzima abantu bokuza kulezi nsuku.
Kulo mkhankaso okhona South Africa ukubopha abantu abangela maphepha. Siyabona indawo eziningi amapolisa labe immigration bayabopha abantu. Sike sawubona emavikini adlulileyo bebopha edolobheni okuthiwa kuseyuvele eliseGoli. Namuhla bebebopha erenkini okuthiwa MTN ephakathi kweGoli. Kuzabe kulokho kubotshwana kusiya phambili. Ngoba njengoba sekwaba lali inkulumo yokuthi abantu bokuza kumele babuyele emakibo kuzabanzima ebantwini abangela maphepha wokuhlala lapha eSouth Africa kuyabotshwana bayazama ukubopha laba abangela maphepha kodwa esingelalwazi lakho okwakhathesi ukuthi baba deporta yini njalo baba deporta njani kumbe bengafika ema-police station abantu bafika badize babakhulule kasikabi lalo ulwazi kodwa sikwaziyo ukuthi abantu bayabotshwa endaweni ezihlukeneyo.
Kukhona elingakwenza naba bamabhena njengenhlanganiso ezimeleyo okunganceda abantu laba ababotshwayo kumbe abathathelwa impahla?
Okwakhathesi kunzima ngoba angithi siyakhumbula ukuthi isifiso esasilazo ukuthi abantu abangalamaphepha kumele bancedise ukuba lamaphepha. Sasicabanga ukuthi kungavuselelwa amaphepha lawo ukuthiwa iZimbabwe Exemption Permit, kuzalandelwa lokho okwabhalwa ku-White Paper on International Migration yagazethwa ngo-2017, eyayisithi yona abantu abasebenza imisebenzi ephansi abasuka emazweni eSadak abaza eSouth Africa kumbe asebehlele eSouth Africa ongekho emthethweni kumele bencediswe babe lamaphepha. Kodwa njengoba sikwazi uhulumeni weSouth Africa wasekhahlela indaba yamaZimbabwe Exemption Permit, njalo futhi uphakathi kwekuguqula imithetho esingathi ngolwasemzi ngama-immigration laws, ngama-immigration act, kwenza okwakhathesi izandla zethu kube izandla ezibotshiweyo. Lathi khathesi kasikwazi singancedisa njani kulobunzima obukhona, ngoba siyabona abantu bayabhikisha mbe bayatoyitoya besithi abantu bokuza kumele babuyele emazweni abo.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle kwele South Africa luthi akusiyo nkulumo elenkethabechabi phakathi ebikhulunywa isiphathamandla sezempilakahle esabelweni seLimpopo unkosikazi Poppy Ramathuba. Yena ulomfanekiso owevidiyo osabalale ezinkundleni zokuxhumana ebonakala ikhahlameza wesifazana weZimbabwe obezodinga ukwelatshwa kwele South Africa. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg.
Embikweni oyethulelwe abezindaba elolu gatsha luthe liqiniso elipheleleyo elikhulunywe ngokhokhele zempilakahle eLimpompo unkosikazi Ramathuba elokuthi ele South Africa lithole amagabha avuzayo ngabantu bokuza abazodinga ukwelatshwa mahala ezibhedlela zayo. Umsekela mphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Sibongiseni Dlomo utshela abezindaba ukuthi iLimpompo ngesinye sezabelo esilalo lihlupho okwedlulisa amalawulo.
That is not a perception, it is actually true that there are patients all over the SADC who will seek a better healthcare elsewhere than where they are.
Umnumzana Dlomo uthi inkulumo yokuthi abokuza baningi ezibhedlela zakule South Africa liqiniso elinobufakazi. Uthi kufanele lokhu kukhulunywe ngamazwe ezansi yezwekazi le-Afrika ukuze kulungiswe. Loba kunjalo uthi abavumelani nonkosikazi Ramathuba ukuthi inkulumo enje ikhulunywe kusigulane. Kuvidiyo kamabonakude unkosikazi Ramathuba uzwakala ebuza isigulane sesifazane esidabuka eZimbabwe ukuthi kungani ezodinga kwelatshwa kwele South Africa kanti bekufanele akuthole kumongameli Emmerson Mnangagwa. Iningi lezalwane zeZimbabwe labo bathi liqiniso elingavikekiyo leli elethulwe unkosikazi Ramathuba. Umnumzana Thino Mambeu owenhlanganiso yeZimbabwe Exiles Forum uthi kufanele uhulumeni weZimbabwe ahlawule ukwelatshwa kwabantu bakhe eSouth Africa njengoba sezifahlakele ezempilakahle eZimbabwe.
South Africa cannot keep on taking more and more of Zimbabwean problems. There's got to be an end to all.
Uthi ngeke South Africa iqhubeke ithwalela iZimbabwe inhlupho zayo. Uthi kufanele kusolwe uhulumeni kamongameli Mnangagwa hathi ukusola izigulane. Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Sibanda laye uthi limqotho elikaRamathuba.
Ngicabanga ukuthi uMEC ube khuluma iqiniso. Iqiniso elobuhlungu kodwa ukhethe isikhathi lendawo engasiyo yokubana alibeke iqiniso lelo.
Langamazwi agcizelelwa ngesinye sizalwane seZimbabwe unkosazana Linda Ndou.
Iqiniso libuhlungu kakhulu to amaZimbabwe ngoba eqinisweni i-government yaseSouth Africa ayibhajethelanga amaZimbabwe citizen as much as iZimbabwean government ingabhajethelanga amaSouth African citizen. Lelo liqiniso.
Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqabutho Mabhena uthi njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa nomongameli Cyril Ramaphosa bebehlangene emhlanganweni weSADC ensukwini esisanda kwedlula le inkulumo bekufuze bayiphathe.
Bokungamelanga akhulume inkulumo leyo ayikhulumeyo kusigulane. Inkulumo leyo yiyo okumele uhulumeni weSouth Africa lebandla elibusayo okumele bayikhulume bekhangelene lebandla elibusayo leZimbabwe iZANU-PF kanye legovernment yeZimbabwe.
Loba kunjalo amabandla aphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters le Democratic Alliance bathi unkosikazi Ramathuba kufanele asuswe esikhulweni sakhe ngenxa yenkulumo yakhe le. Kusenjalo umsakazo kamabonakude we South Africa we ENCA uthi umongameli Mnangagwa usephawulile enkulumo kaRamathuba. Ngokutho kwalomsakazo umongameli Mnangagwa uthi le South Africa liyayikethisa kakhulu imithetho yikho izalwane zeZimbabwe zizaqhubeka sephula imithetho yalo. Uthi abangena elizweni ngokungekho emthethweni yizigangi ngakho kufanele babotshwe. Kumele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Ukusilela kwababalisi esigabeni seMathebelele North yikho okubikwa kubangela ukuba impumela yemhloliso kaGrade 7 yabafunda ezikolweni eziningi zemaphandleni kulumango iqhubeke isiba ngezinga eliphansi kakhulu. Ngomnyaka ka-2021 izikolo ezingamachumi amahlanu lanye zaswela umntwana oyedwa waphumelela kuhle kulemihloliso. Ukuthi ngomnyaka ka-2020 inani labantwana abaphumelelayo babe isilinganiso esiphose sifike kwakulichumi lasithupha ekhulwini, 15.9%. Sehle lisuka kusilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini, i-25% ngomnyaka ka-2019. Izikolo eziningi zemaphandleni zibikwa zingelababalisi abeneleyo. Esikolweni seKhatasa Primary School esisenkayi South, sibikwa silababalisi ababili kuphela abafundisa abantwana abasukela ugrade 0 kusiyafika ugrade 7. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Stars Mathe, umeli wenkayi South edalele ePhalamende ngalolu daba.
Yebo, ngithilo ukuthi ikatasa ayilababalisi ababili, hayi ngoba ngizwe kuthiwa kodwa ngoba ngizihambele ngazibonela. Lokho kuliphutha le ministry ye education ukuthi kube lezikolo ezinjalo bengazinanzelelanga. Kodwa ke labo angithi basebenza ngokuthi bazwe bese besilandelela besiyalungisisa. Engunanzelelayo abazange basondele eduze babone imbiko le ababeyitshelwa ukuthi kule izikolo ziyasilela ababalisi. Bekuyilo ukukhuluma kwami mhlawumbe ukuqonqosele ngikwenzileyo benzama ukuthi iMinistry Education kayisukume ikhangele. Akusikho enkayi kuphela kumbe eMathebeleland North kuphela, izikolo zingaba khona Mash West, Mash East ezinjengazona ziya. Okuqakatheke kakhulu ukuthi kakuvuselelwe uhlelo lokuthi bahambe baye kuground bayebona izinto nxa bethe bathola ama-report bazibonele abe Minister of Education.
Kungathi uhlelo lolu Mama Mathe lwalunceda yini edabeni lokusilela kwenani lababalisi emaphandleni?
Luhlelo lwalivele likhona lakudala, wawuthola ukuthi district iyahamba iyecheka, i-provincial leadership iyahamba iyecheka, national uzokuthiwa kubuya beHarare bazafika ezikolo ezithize ezingabe zilokuthize okwaqanjwa ngazo. Likho engangukhuthaza njalo ngileqiniso ukuthi sokuyokwenzeka.
Kule nkinga yababalisi abalomkhuba wokuthi nxa sebefakiwe ezikolweni ezemaphandleni babuye basuke njalo sebedinga ukuyafundisa emadolobheni, lokho ulingezani ngakho?
Lanxa sebengeni lababalisi labo futhi sicela bahlale kulezo zikolo bangabi lokungena kusasa bavuke bephumile betshintshile betshiza indawo, ngoba kusala sokusiba lomkenke omkhulu phakathi kwabantwana besikolo ababe sebesilela umbalisi ngoba umbalisi esegcine ebuyele koBulawayo kumbe waye Harare wachiya inkayi. Sicela ukuthi enkayi akurekruta abantu abafuna ukufundisa enkayi.
Lowo ke ngonkosikazi Stars Mathe umeli wenkahi South edalele parliament. Siphinde sakhuluma lomphathi ntambo kahulumende wesigaba seMathebelele North umnumzana Richard Moyo ochasisa ngemizamo kahulumende yokwengeza ababalisi kulesi sigaba.
Kulumende sekubonile konoko ukuthi kulento ezinjalo ezenzakalayo yikho afaka i-training school yamatitsha esikhona emanoth ewange ewange kuyatrena amatitsha asebeqhasile ugraduate and uhulumende kuyonalo inyanga ephelileyo ekhathi lamalinda afika 3000 sekudiloyiwe ezikolo lapho adingani kushore khona amalinda and isikhathi esiningi engalakholeje ethathe amalinda kobulawayo kumbe kwezinye indawo ezingawutobulawayo sokube sekuthifaka kakhulukula abantwana abakhuluma inambiya abakhuluma itonga nxa kungala matitsha akhuluma zona ezozobu ibekunakuncedisa ukuthi incarcerate ibe phansi so kathesesile-training olu yamalinda ewane so abantu babethu abavela kuzona ezo ndawo sebegraduate bebuyele ezindaweni zabo eyafundisa abanabo abazwa umazalangela
uhlelo lolu olwababalisi abazinkulungwane ezintathu luhlelo olusaphekwa kumbe soluvuthiwe
seluqalile vele abantwana sebeqalele ukugraduata kubuwande ngabe ekoleji yelokuzeni yamalinda ehanjiswa ezindaweni zabo lapa abavela khona kubeyondilikhona lamake ngiwatsho ukuthi kuqhaliwe amalinta afika-3000 lamanti sebedloyiwe bahambile ezigabeni lapho kuze besebenzela
kube le mbiko yezakhamizi zelubane ezithi zihamba imango ephosi ifike kuma-20 kilometers zisiyadinga ukwelatshwa kumaklinika ihofisi yakho yenzani ngakho khonokho ukuthi incedise lezi zakhamizi
okay akuliqiniso ukuthi kwezindawo emakhaya abantu bahambe imango emide besiyadinga amakliniki ko-10 kilometers njengoba uhulumende ekumelefama ukuthi every year e-devolution fund every year kuyanikwa ama-rural council imali ezikhava amaena lawo okuhamba imangomile abantu esadinga amaklinik so khonokho njona sitsho okwenzola kuyawufuna ucansila wangkona ehambile emuve emotion ecansilini ebathe ukuthi abantu abahamba imangomile sokat ezirelease amafund awe-devolution kuyakhwe lawo maklinik leyo klinik ukwenzela ukuthi abantu bangahamba ngomude besiyadinga uncedo leklinik
abantu kodwa babuya bekhala besithi bekhombela umunwe kuwe besithi hhayi uminista nguye okumele asincede ihofisi yakho na ingenzani ukuthi incedise abantu ngokuthi bathole leso sihama esokuthi bakhise amaklinika
ihofisi yami yikho ngikutsho ukuthi ihofisi yami i-minister of health devolution imali zangkhona zihambisa kuma-rural council so njengbana sikhulume ngakho senza kuthiyeswame lilandelele ilubane kemzulu abantu bahamba ngomide eliziseni imeli-airport ukuthi kufakwe ikliniki kuthi abantu bengahamba ngomude beyadinga ikliniki
lo ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende owemathebeleni North obexoxa eselubhane logaina sayithi kumete esecingweni kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane
Ibandla elibusayo kule Angola, ele-People's Movement for the Liberation of Angola, kumbe IMPLA, liyakhokhela kukhetho olwenziwe izolo. Likhokhela ngokuyisilinganiso sokungamajumi ayisithupha ekhulwini, 60%, kumavoti asebaliwe okwamanje. Eliphikisayo ele-National Union for the Liberation of Angola, kumbe i-UNITA, liyalandela ngokuyisilinganiso sokudlula kancane, amajumi amathathu ekhulwini, 33%. I-UNITA itiza kwethulela uZulu impumela yokhetho lolu isebenzisa abakuthole endaweni zokuvota. Unkosikazi Jill Biden uwahlolwa watholakala engasela gciwane le-COVID-19 kubikwa ukuba uselalo njalo igciwane leli. Isikhulumeli sakhe sithi unkosikazi Biden uhlolwe izolo watholakala esele gciwane le-COVID-19. Umkakhe umongameli Joseph Biden laye owake wabanjwa ligciwane leli kabili. Kubikwa ukuba kalalo igciwane leli njalo uqinesaka. Ababili laba belathwe ngephilisi elibizwa ngokuthi iPaxlovid elenza olegciwane le-COVID-19 engaguli kakhulu. Kulabanye ababamba okwesibili igciwane le-COVID-19 loba belathwe ngephilisi leli. Inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi kumele eliRussia limise impi elayiqala kwele Ukraine lonyaka ngozibandlela. Unkosikazi Michelle Bachelet ophethe uhlangothi olubona ngezelungelo loluntu uthi kuyethusa okwenzakala kwele Ukraine ngoba eliRussia kubikwa okwamanje selihlasela inkampani enkulu ephehla umlilo kagetsi kusetshenziswa i-nuclear. uBachelet uthi kulabantu abaningi kakhulu asebebulewe kwele Ukraine kulandela ukuhlaselwa kwelizwe leli nele Russia.
Ukwanda kwezahlakalo zokuhlaselwa kwabasekeli bebandla le-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga e-ZANU-PF sokudale ukuthi iningi lithi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxe lelunga lebandla le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma endawonye lo-councillor we-CCC wabulawayo. Umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ibothisela abantu kwesaba ngoba kulokhetho phela oluqakathekile olukhulu oluzayo ngomnyaka waka-2023 umnyaka ozayo. So bayesaba-ke ukuthi ibandla lethu-ke lizanqoba, yikho sebelivimbela ukuthi ubukhokheli bebandla lethu bungahambi ebantwini, bungaziki ebantwini, bungenzi mhlelo. Abanye abakhokheli bethu bavalelwe, abaphiwe ibheyili, abaphumi. Kwesaba ikwethuka kwe-ZANU-PF lo ubukhokheli babo, besesaba-ke i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Babuchuma, kuthiwa liyesaba, liyaqhuqha, liyaqhaqhazela, yikho nje selisethusela abebandla le-CCC ngoba sokuyiwa kukhetho.
Mina kangiboni njalo. Ibandla lethu asobandla elingesaba i-CCC. Into engaba khona nje kuthi ukuthi mhlawumbe engxenye i-CCC ingase kuyanje. Abona kufana lami ngiyenze so. Ngilunga le-ZANU-PF kodwa yindawo lapho engikwazi kolona ngingangela laphana ngithi ziyakhankasa kumele ngine ngizimisele sibile ngoba basuka bebenza imidlawudla. Ngiyakhumbula liyakhumbula sisenza ama-by-elections akamashi nabona nxaba abantwana le sangena e-election lendlule sathaywa ngabantu abe-CCC kaphana ngoba sasingene ukono kwesukuza sikuthi yi-stronghold yabo. I think into ekhona ukuthi maybe political parties sokumele afundise abantu babo ukuthi hhayi ima-stronghold ethu yekelani labanye abantu abangene labo bezihambe kungabilakinga kumbe kungabi ndaba salutho ngoba kunje so kungaba lenye i-incident futhi esizinda lapha kulabanye abalandeli bethu abangenabo abana baphuma sey'gijini yabechaya kodwa bezingenela nje nhlohle besengenze ama-dirty job ehambe benxisa abantu ukuthi nangubani ongafuna ukujoyina iphati yethu silisa indaba yethu e-amasel baphuma sokunzima kwalaphana.
Nanso baba Ndlovu, ngamanye amazwi ubaba uChuma uthi lani kalikho msulwa njenge-CCC kulolu daba lodlakela.
Hayi thina simsulwa nge-CCC, akula muntu owatshaywa amalunga e-CCC kumbe othuselwa amalunga e-CCC. Phela thina silibandla eliphikisayo, kasila mapholisa, kasila masotsha, kasila zikhali, kasila mandla akahulumende, akulagatsha zikahulumende ezisisekelayo. Yikho-ke kunzima ngeke kwenzakali ukuthi-ke amalunga ebandla lethu abe lodlame ngoba kungena lapho esivikeleka khona. Abe-ZANU-PF ayenza udlame ngoba sake sezimangagwayisithi bona bangumthetho, bangamajajisi, bangamapholisa, bangamasosha, bangurhulumente, bayikho konke. Yikho-ke thina-ke silibandla eliphikisayo angeke-ke sikwenze khona lokho, amalunga ethu angeke akwenze khona lokho. Lokho sikubona kusenziwa amalunga e-ZANU-PF athembe ukuthi avikelekile ayenziwa lutho. Yikho siyananzelela silamalunga ethu avalelweyo enkantolo bake baphiwa ibheyili lapho zabona ujaji sebexotshwa sebesethesa amacala okuthi behluleka umsebenzi.
Lo-ke ngukhansela we-CCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu obexoxa lo mnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla le-ZANU-PF. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.